Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Nami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalithola njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthubo.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane nenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Kusifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokuthi.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvutho esigabeni sewange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshonele ndaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likaMnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwemunye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umchayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBeitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua ingqikilane le-truck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezi ngozi.
Ikunengi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni. Ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni. Ithova zimoto ezincinyane yizo ezijahayo izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakungisuka lakho khona abe emthoveni ahambe lakho ebhasini kubese kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimota enkulu ayiphongweza nje njengemthova. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kube sekuhluba ngoba amapolisa amaningi beziyalo kuthiwa umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bapaka ezikhwameni zabo. Okunye njalo amabhasi akhangele iziqhubu ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigovernor uyakusenza ukuthi ibhasi ingadluli isiqhubu esithize. Kulezi insuku amabhasi akhona imoto encane vele kawayibazi. Ma uhamba imoto encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Njalo amabhasi bakukhangele iziqhubu lezi eziphezulu nekufiso kumbe ngikhanye kancinyane njengoba ngifithi ulindelo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenza ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine khona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke okulaba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqake ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso noma ibhasi isiza bathale i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngomanzelelo uma ungumshayeli webhasi noma kuna kungazanywa imizamo yona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungaka kuhamba njani ngakhona okwenzakala?
Ye kumpunyintile sibili ngoba ngekhefu abantu babejahe kuyafika endaweni zabo ngaba amabhasi befunauthutha abantu abaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibilima ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke kada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala kukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi yabe bezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelane imzolo bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi lweqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni, emabhasini, lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe wake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edalela ephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa kuyahlolwa ngabodokotela ukuthi kalasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma lo Sikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvutho esigabeni sewange zethula ukuba ikati selilala iziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
Inhloliso yenziwe ngumsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevula indlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi bazabuya ngaveleka sikwazi ngenxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifele emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungezwa ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala lenxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathejulwa yingwe kakaze akubona neokunje
kama siyaphambili phambili kuzalungala hayi kubuhlungu kubuhlungu akulalupho hayi ukuthi sithi ngumveli ngaze line vele sisikhathi esidlule akusela nceda ukhangela utshana kudla isikhuluma ngenkomo kathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerita Ncube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu okwabantu thina. Hayi, nginje ngihamba ngiye kumakhelwane oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBHA uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake achinthe something ngokulinywe kuhluphile lonyaka. Kuhluphe izulu kwahluphe ubudli bekule qhele lathala avala. Baphinde abantu kwani kuzaba ngcono izulu lihamba lahamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede langokudla acele emazweni. Amadona njengasinceda ngokuhle.
Ukwesaba ukuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma nesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawe enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabi nzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama namantombazana nango umhlonitshwa esixoxa layo.
Mina ngiyimsemeta ngiyimthovu ngiyidorothi moli itovu ngiyimithisipi. Abantu abaningi ukuze ungahlupheli Sithandekile badwa ukuthi ligwenyethu lakobulawa ngilube inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiyo eyathiwa ngutsangirayo langase zavuthukana zawaninginingi kodwa yitho abathi ngilibayo ngoba sesizesigugele kuyo siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisa abakubonayo labo lethi engenye kusasa singabaqhiyo. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalala basemadorobheni yebo yebo nje siqoqe ukuthi kuyona lejiki esiyivula ngevulo siye singene siye phansi le-ntar ethimanimaneyo ngoba kulwani iminyaka sawenzela ngapha ema-development region kuyobe minyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane yekuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi bokuthi ukukhokhelizinabokuyi yena ebakhe ilungele yiliphi ukuzilela imanyukale singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emathini onoma yibo ababambilizi ithona amadoda yona bathi bangoprezident bangobani bafika kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wafitithi sitho ngakabe laprezident engupresident enjalo nayengalamama owakhe owomuzi wakhe hatshi owomzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yikho into engitengeki angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazakhela umazakhela ngumama umama wakwanyisa umuze yedwa kuphumele futhi udlile khathana okababa ele mkakhe umama eyedwa akekho mama kumele bazinyanzele bekwesinye ukuthi sibatshenge sithi ipaya linjakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngicela lisivotele ngicela lisivotele abazalwa ngomama babathwala 9 months esithini bemenezele ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yona leyozele kayisiye yomuntu oyindoda kumbe livoti ezele emntwini ongumfa
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasalele kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kulendlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi ukuthi xaxa
okusaleleyo sibibini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze sibe ngane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma njengenzisithi abakhokheli bandlande ukuthi hayi kuselwane ukhulume kuhle angisoze vele kengiyekele ukukhuluma eqinini kula mama abazisebenzayo angathi yatholileni akayitholi ibeni yangkhona ngingakunika i-example kule mnyaka lapho engingababutha mine mama ngiyengiyenzinti omama bengakamasenti kodwa kathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti kubenzela ukuthi imalizabo abazicelileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abayizizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa uphindeyidala wena othi lezandla selihlanganisweni omama kabapotelwa njengabo baba nitho izinto zize zikele kulokho kuthiwa hayi kwinyanga ezayo hayi kuzibezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi siphendi kanjalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa nxa sebefuna ukuthi izinto zabo kona treze uzakuza omunye umama esithi hayi akula ndaba leka ngono njeka kuphiwe i-main wini kurhayiti bazangena-ke bagcala ilizwe lento bethu thina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zisele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yeyefeda hhayi yena besekubona kuyidalabani ngoba vele yena kabadlethu konatana sebona sekulelo yinto kumele ukuthi abamama bakufunde senalokhu ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa ihomsi ehukeni ibisi inhlanzi sibona ihomsi lokani ehukeni insimbi ingaphani ibisinya ingakwazi ukuthi kathi sijini ukudla yena sithi hhayi sengisidla kathi yena sijini ukudla yikho sikwenzanayo
lowo ngusenator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo wogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba siqoqa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa kwaqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. iSouth Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies. Even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Lakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi, kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi ngaso kusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani kona?
Ngenxa yesimo somnotho vele i-topic yama-migrants scapegoat ukuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibe sintengantenge. Ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party aningi, especially bo-action essay, hayi ikho topic yabombela leyo. Amaqembu anjengabo SNS namaqembu la akhokhelwa ngabo omakhenzi kanje bayakusebenzisa vele as a tool for campaign. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zisengitheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa yizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sustain thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube nayo i-scapegoat ukuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba nalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe abantu basuswe ezindlini sebehlaselwa kunzima sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi classes. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hayi ikukhangele lokho iza kuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC. Ubona kusenzakala into?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Henry Boyd e-ANC. I-ANC icinisinzuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka. Kuzogcina kune-balance.
No, I will have problem here, I'm posing. Don't I continue?
Sorry. Ngizibona bese vele ukuba utinalumbuzo ngisengiphendile.
Yeah. Okay, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela uhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangaqhamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje kwenze imithilizo lethu lidezeke kungabi ukuba yithagethi yodlala.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Bongani Khwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele-South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaxabula iqembu leDynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barberfields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukayindi utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
Amilitabiz are not easy.
Ngumdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye. Njalo imidlalo enje ayikho lula mhlawumbe isitha sethu esikhulu sengaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBaba Fields kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukhayindi ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground, we are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya okusalayo kodwa inkundla esivele siyijwayele sileqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya sizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasalaga Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Orale ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngaseWadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe ora nguWalter Musona kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTelone libhaxabulele Manica Diamonds nge-3-1 ngaseBata. Njalo abahlohlele iqembu leTelone nguPolyester Shoko, uBlessing Sibanda kanye noFrankton Bushiri. Iqembu eliphethe isicoco seligi elinikeza iPlatinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab. Njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mubirimi. NgaseLuveve iChicken le Arnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IHerentals iChawe 2 kanya iCapes United ngaseNyamunga. Njalo abahlohlele iqembu leMakhepekepe nguRalph Kaondira kanye loRodwell Chinyengetere. NgaseBaba Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Wange. Njalo abahlohlele leDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Parker. Ikanti uMarceline Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Zunyayi uhlohle ekhaya. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leChegudu Pirates lizadlala leLezepic Caribe ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngimutsho Joseph Njanjini.
The Voice of America.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmile Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ngibingelela emsakazweni yeStudio 7 obingelelayo uForward Dube esizodalwe eflabhu sesilala tshani. Sasenonyaka owodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmile Sechichi ucula-ke umasikala.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilala eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama digital stores ukhona. Ya 24 Dube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe ukuxhumana nami, inamba zami zithi 073 98 28 92. Njalo msakazi abangake funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona
ngithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Nafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami, singeyisane emculweni. Siyabonga.
Ninamutshala nyimbi. Ninamutshala nyimbi.
Yamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibanele njalo ngeviki kusasa. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.